Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze beyewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale esibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi kuthiwa i-x-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imithina eminingi kayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya ngizehawulela ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la. Sikhulu sibili, sifanele ukuthi sibe lama-specialist akho konke.
Obona ngezempilakahle eNkayi obizwa ngesilungu ngokuthi i-village health worker, unkosikazi Pauline Sibanda, uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside, seminyaka eminingi bengekho. Ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe i-room yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi-ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo kubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo.
Unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama-patients ihambe. Uthe ngenxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi i-ambulance ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babe sebesele inye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi ngenxa uzobe ekhaliswa kuthiwa i-fuel kayikho.
Omunye njalo u-village health worker, unkosikazi Rachel Mholi, uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela saseNkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthwaba sezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kwenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama-ambulance. Masokusiba nzima, impilo zabo ziyaswelakala khona phana ngoba isikhathi kuyabe kungalama operation, kuyabe kungalama gesi, kungalani imota tisimthathe kumbe ayembuma o ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleland North udokotela Admire Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilakahle.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
UDongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini, 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBhilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.